ukuthi ngithi libanja lami kunzima ngoba wonke umuntu eZimbabwe uvukile ukuthi akhulume umqondo wakhe. Into zinzima lapha eZimbabwe singakhangela noma ungazingena esitolo khathesi ukudla kusethengeki, uthi uyabhadalela kodwa nama-school fees imali awunayo, uthi uyahamba emsebenzini nemali ye-transport awunayo. So umuntu wonke uvukile wathi hayi bo, isikhathi sesikwanile, kanti vele kwenzakalani, kanti uhulumeni uzenzelani. Anti yabo, sokungene umuntu wonke emgwaqweni ukuthi akhulume, ende kuyavunyelwa, ende lilungelo labo, ende kukhona emthethweni ukuthi abantu betshengise.
Udlakela lolu luthinta njani abesifazane?
Abesifazane ababotshwayo ye bakhona sibini ngoba vele yimbali yabo. Uhulumende lo khona wezanuphiefu vele ikwenza kwakhe ukuthi engabone sehlulekile akwenzayo kwethusela abantu lokubopha abantu abangalacala bayabotshwa bethatha bephoselwe entolongweni bayethuselwe kuthiwe ekhuluma ukuthi ulecala wena ungalacala. And khonokho sokubusele omama kakhulu, mama yibo badubeka kakhulu ezindlini lapha ngoba khathesi noma ufuna isinkwa umntwana ukhale ekhangela umama. Ezindlini lapha vele sonke sikhala sikhangela umama ukuthi umama uzasenzelani, uye omele ukuthi sidle, omele ukuthi siye esikole, omele asenzele into yonke. Noma babelimele noma babegula uyabe ekhale ekhangela umama. So anti labona ukuthi izikhathi eziningi khonapha le mali ezifunakala ezesibhedlela ukhala kukhangela umama. Emisebenzi kayikho, abantu abaningi siyakwazi ukuthi bangolova kabasebenzi. So udubo lebe lukumama izikhathi eziningi.
Kule minye njalo imbiko ethi kulabesifazana abadlwenguliweyo ngamasotsha, lingathini ngalokho?
Engingathi kurethwa ngesilungu. Laba nxa bakwenza khonokho abakwenzelwayo kabahambe bekhuluma emapholiseni, nxa kwenziwe lowo muntu anjani afakwe entolongeni because vele kakuvunyelwa, kakukho emthethweni. Yes, uyakuzwa mina ngingahlangani layo osekhulume estrate lami wathi kwenzakale kuye, but ngizwile ukuthi kwenzakele. And nxa kwenzakele sizameka sure ukuthi bayabotshwa labo bantu. Justice should prevail. Nxa kuthi abaripotanga kababuye bezokhuluma noma belanda ama-members of parliament abo kumbe babuye bazositshela thina njenge-women's caucus, yizo izindaba esizikhangelayo zonezo. Ngeke uphonge uhambe ubambe umuntu senze mathanda.